Wasungula inhlanganiso ye Youth Ablaze Global umnumzana Mlungisi Mhlophe uthi uhlelo lolu luza kupha izifundi ulwazi olugoqela olubukhokheli kanye lezamabhizimusi.
Mayibuyela umntwana ahambe phethe into ebambekayo ngempilo yakhe yakusasa, lephupho lakhe ukuthi liyafezeka, ukuthi ngempela impilo nje ayipheleli nje khona lapha kule kusasa elihle ngabo. Sakha ikusasa elihle labantwana bethu ukuthi baphile impilo engcono ukudlula thina indlela esaphila ngayo.
Lonyaka inhlanganiso ye-Youth Ablaze Global ibambisana lesikolo se-Inala Country School ngenhloso yokuthuthukisa abantwana bemaphandleni. Umqondisi wesikolo leso uMnumzana Qiniso Mpofu uthi uhlelo lolu luzaphathisa kakhulu abatsha.
Indikimba yokukumba umuntu ophelele ephelele entweni zikamoya abe spiritually nourished, aphelele ku-skill, abekwazi ukuthi ubuciko bezandla lolwazi olubambekayo kuyamsiza umuntu. Afunde ephinde futhi aphelele ekukhokheleni, abe umuntu olokuqedisisa kwama-global systems.
Omunye wezifundi lezi ezikwele Melika ukuyanda Sibusiso Moyo.
Lapha i-USSP ni-cultural exchange program esizosifundisa, esizotshintsha nama amakhacha zethu labantu bangaphandle. So sizofunda izinto zalapha, sifunde into abayenzayo amabhilisi, lathi sibafundise amabhilisi ethu, sibafundise lezi izinto esiyazifundiswayo ngabadala ngale la marigi zethu, sibafundise kanelele ukuthi lathi sithole ulwazi, sifunde izinto ezinhle, nathi si-experience izinto eziningi lapha e-America.
Umbalisi ofundisa e-Inala Country School obuye labantwana laba eMelika unkosazana Paula Paloma uthi ukhangelele ukuthi bazabuyela belolongekile.
Besikukhangeleleyo kuprogram leyi ukuthi abantwana bahambe ezindlini bekwazi ukuthi bafuna ukwenzani empilweni. Yes, ngoba ukuza lapha yi-different world nje ngokwayo. So individually balama-careers abo abavele befuna ukwayenza, so we are hoping ukuthi bebuya lapha kuzabancedisa kakhulu ekuchizeni a better life.
Uhlelo lwe-Youth Ablaze Global Exchange Program lwasungulwa ngomhlophe owazalelwa koBulawayo eZimbabwe njalo okwamanje ohlala eVirginia eMelika. Phansi kohlelo lolu izifundi lezi zizakwethekelela indawo ezigoqela amakolishi, amamyuziyam, amabhizimusi kanye lendawo zokuzilibazisa. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguTabo Kancube.